ukhetho lweKenya lisifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo-2008 thereabout wabakhona lengxabangxoza lodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangabandla la uzombusazwe. Kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane leliphikisayo lasixhasa uRaila Odinga, okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo kuyezokhetho kwezombusazwe. Abantu bayagamulana bebulalane, kodwa baphezulu bevuke besekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill, maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me it's a big lesson for political players eZimbabwe lapha, ukuthi inzonane sibone ebulenjini, esibona ezigabeni, ukulwa, ukuthethiswana, akusisindawo kwakusasa. Abaphezulu bavuka sebekhulumisana. So asifundeni njengesizwe saseZimbabwe.
Babanduweni, kungenzakala na eZimbabwe khonokho esikubona kusenzakala eKenya? Ukhanya ngazani kuqhutshwa ukhetho olukhululekileyo?
Kwenzakala, kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule esithi i-value system ngesikhiwa. Sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili, lo osesikhundleni sengaphuma, lo ophikisayo angene, kumbe lo osesikhundleni ahlale. Kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo, sikwazi ukuthi ukhetho ukuhamba lalokho esiyi democracy. Vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane, kodwa kumele abantu babulalane. It's possible eZimbabwe, kodwa kudinga ukuthi sizinuke amakhwapha njengelizwe, sazi ukuthi i-political system yeZimbabwe kumele ayifane la amanye amazwe, nxa sifithi ngempela we are a democratic country. So ngumbono wami, bona ngani kungenzeka, kodwa kudinga ukuthi sitshintshe i-value system and begin to see each other as human beings, besibone njengabantu okokuqala, singabonani, singakabona nje abantu abaphikisana kwezombusazwe.